So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku4 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yesinkwa isikhweziwe njalo ngoba abasiphekayo besithi intengo yeflower lokunye abapheka ngakho isiqongile.
Umuntu esisebenza laye kakhulu uba kuhlamba ubekwazi ukuhlonipha umuntu nomule sikhundla esincane igugule sikhundla esikhulu ubekwazi ukuhlonipha.
Induna yeGaranyemba eGwanda uNhlamba ubekwa emzini wakhe eNtephe kule nkuthazo yokuthi abafelokazi bezinduna kumele banekekelwe nguhulumende.
Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal siphikisana lesinqumo lesi.
Amagqwetha amela enye yenkokheli lamalunga ebandla le-MRP abagqwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka emibili lengxenye bakhweza isicelo emthethwandaba ophakemeyo ukuthi wesule lesi sigwebo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intengo yesinkwa isikhweziwe njalo ngoba abasiphekayo besithi intengo yeflower lokunye abapheka ngakho sokuqongile. Inhlanganiso yabapheka isinkwa ithi intengo le entsha izaqala kusasa. Ilofu lesinkwa elilodwa selizathengwa ngedola leMelika elilodwa elilamasenti ayi-9.2 i-$1.08. Kuthi ngama RTGS sokungama dola angamakhulu amane $453 ilofu ngayinye. Induna yeGaranyemba uNhlamba elokuzalwa engumnumzana Dennis Ndlovu ubikiwe lamhlanje emzini wakhe eCausway eNtephe lapho izikhulumi ezikhuthaze uhulumende ukuthi anekekele abafelokazi bezinduna. UNhlamba ubhubhele esibhedlela sakobulawayo singaqanjwanga ngomgqibelo kuviki edluleyo ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kulandela ukubhubha kwenye njalo induna yesigaba seMandebeleni uChief Mabikwa Welupane obikwe ngeviki edluleyo ngemva kokubhubha engozini yemota. Intatheli zindaba yethu Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UNhlamba wathotshulwa yingwe ngomnyaka ka-1947 njalo wagcotshwa ukuba yinduna yeGaranyemba ngomnyaka ka-2010 utshe umkakhe labantwana abambalwa. Ukansila kaward 14 esengezane mnumzana Phineas Maphosa uthi urhulumente kumele asungule inhlelo zokuphathisa abafelokazi bezinduna ukuze bengasali bedubeka lapho bethe batshiywa ngomkabo.
Kunendlela yini abasala bedulakale ngayo ngcono ukuze basuthuzeke phela bengakhumbula ukuthi o ikhosi lami engandlezane sahlezi ngangisaphila kuhle nganginathi tiye kasa ngisayiboni. Yet the Kovelo was part of that tale, which is still existing today. Niyaphela.
Lamazwi agcizelele induna umbiko masuku emathetsheni othi laye abafelokazi bezinduna kumele banakekelwe.
Ukuthi abakhokheli bomdabu laba abadala labeli bakhangileyo babuya phambi kwenu begqokile bedlile besmart begeziswe ngomama babachiye emakhaya. Akungashi kube mnyama ngokuphela mzukwanoba behambile umama katsholomo njani.
Usobhuku umnumzana Zefania Obane uchaze umuyi njengomuntu obelenhlonipho.
Thina njengomasobhuku abakuNhlamba silahlekele kakhulu ngumuntu esibesisebenza laye kakhulu. UbakuNhlamba ubekwazi ukuhlonipha umuntu nombule sikhundla esincane igumbule sikhundla esikhulu ubekwazi ukuhlonipha. Ubesikeka ubakuNhlamba
sizisiza kuyela kwemhlanganweni sizizwe siphakanyiswe sibili. Aya ama projects sizisebenza silaye sisebenza kuhle kakhulu.
Umphathi ntambo ezenzakala ezansi eMandebeleni mnumzana Bed Nkoncube uthi badabukile ngokukhothama kukaNhlamba.
Ladies and gentlemen, we are here gathered with a sad heart following the untimely departure of three.
Uthene lapha kulandela ukuhamba kukababa uNhlamba okuyinto esithinte kabanzi. Sithanda ukubana nginxuse wonke umuntu olapha ukubana alandele ezinyaweni zikababa uChief.
Umnumzana July Moyo ongumphathi ntambo ezabelo obemele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ududuze umndeni wakoNhlamba.
Masiwana masisi ndinoti mai masiwana baba masiwane mhuri rambai makasimba rambai muchichengeta umambo hwagara huri mumba yokwaNhlamba.
Ndinosa kakhulu mama kumasinzika ukuthi aqete asale sibabenzaasala ebambe umsebenzi ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ngendlela eqondileyo.
Induna yebubi umnumzana Mthane Khumalo ukhuthaza amajawondo ukuthi engaxeda imuli yakoNhlamba ewukhetheni ozangena esikhundleni.
Asingabi yinto esenza ukuthi abemuli yalowo kumele athathe senze baxokozele. Akube yinto nje ehamba njengoba kuvele kwejayekile ngesintu sakuyonaleyo ndawo ukuthi ngase kwedlulele umuntu ongenayo mulo.
Ngomnyaka ka-2016 uNhlamba wathi lizwe leZimbabwe alisoze liphumelele kungela mnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe emngcome esithi ungumkhokheli oqotho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisekhozwe yentebe ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kolunye udaba olufanayo, umlobi wengwalo zesiNdebele obelodumo u-Isaac Mpofu obhubhe izolo kobulawayo eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwemunye 90 ukhunjulwa ngabaningi njengomuntu owayelesifiso sokuthuthukisa ulimi lwesiNdebele lamasiko kaZulu wesigaba seMandebeleni jikelele. Umpofu waloba ingwalo ezimbalwa ezigoqela ezithi akusoka lingelasici, ulimi lwesiNdebele, wangithembisa lami, lezinye njalo ingwalo. Umuyi wayelikholwa elipheleleyo lesonto ye-Brethren in Christ njalo wake waba ngumbalisi waze waba ngumphathisikolo waphetha esenguye umaqhuzu kugatsha lwezemfundo. Umpofu lomkakhe uMamoyo laye osowabhubhayo bebelabantwana abathathu, indodana uNkanyiso lamadodakazi uNtokozo loNokuthula. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini njalo ngaphi. Sizalethulela imbali yakhe ngokugcweleyo ngomvulo ekuseni. Amagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithoba kalolunye awetheswa ukuhlala iminyaka awagwetshelwa ukuhlala iminyaka efika emithathu entilongweni athi aseqalisile amalungiselelo okuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba ophakemeyo iviki ezayo ingakapheli. Umantshi wakobulawayo umnumzana Dawenga Sengesta ugwebe abayisikhombisa ukuthi bahlale intilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33, kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Ngecala abaletheswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo enkambeni yeCentral kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe legqwetha labo umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
ngithole ithuba lokuxoxa labasolwa sebephiwe isigwebo sabo, batsho ukubana hayi abasuthiseki nge-conviction. Ma ngisithi conviction ngitsho ukubana bafumanwe belecala, abavumelani lakho, batsho ukuthi hayi lesigwebo laso abasamukele. So yingakho-ke thina njengamagqwetha sisebenza ama-instruction. Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal, siphikisana lesinqumo lesi. Sikhangelela ukuthi i-appeal leyo siyifayele iviki le ingakapheli, ngoba ma i-appeal ingakafayelwa kukhona okunye okufanele kwenziwe. Njengobana umantshi ma kusenzwa ama-proceedings uyabe ebhala ngesandla, so okokuqala kuyakufanele ukubana siyenze i-record ithayitshwe, okuthiwa i-transcription ngesilungu, ukwenzela ukubana silungiselele kahle i-appeal. Sibona ngathi hayi isicelo sethu sokubana si-appeal siza kwamukelwa yi-high court.
Njengengcwethi kwezemthetho, ungathi kuvamile yini ukuthi nxa umuntu eke wakhululwa ngesibambiso se-bail aphinde abuyiselwe njalo, kukanti liqiniso ukuthi akubanga le sicelo sokuthi i-bail yabo ibe revoked ngesiNgisi, njalo lingathi baphethwe ngomthetho yini, kumbe kukhona elibona kuchaya amanzi ngalolu daba njengokutsho kwabo nxa bebhala lapha ebulenjini?
Emthethweni kukhona ukuthi umuntu nxa ephiwe i-bail, ephiwe i-bail kunjalo uyiphiwa ama-conditions okuthi awalandele. Ma engasawalandelanga yikho-ke i-bail erivokwa khona. Kodwa nxa sesikhangele kulolu daba esiluphetheyo, mina njengomunye wamagqwetha abo ngibasiza ngilo munye umnumzana uPrincipal Jedube, asizange sitshe sihlangene lakho ukuthi kuthiwe i-bail yabo irivokiwe. Lokhu akuqondanga. I-bail yabo kayizange irivokwe, icala labo lithethiwe laze layaphutshwa. Nje kuphela okwenze bavalelwa yikuthi ubana umanje wafumane bele cala wase bagweya. Akuqondanga ukuthi baqala bagwetshelwa i-community service. Okwenzakalayo yilokhu, ma umuntu engakagwetshwa kuqala kwenziwe okuthiwe yi-community service assessment. Lokho kusitsho ukuthi kuqala kukhangelwe munye ngamunye ukuthi uyakhwalifaya na ukuthi eyenze i-community service. So labo abayenza leyo assessment bese behambisa-ke i-recommendation yabo, ingathi i-report kumanje, angithi umanje esebona yini ukuthi angavumelana laleyo recommendation elethiweyo ngabantu be-community service. So yikho-ke lokho kwayenzakalayo ngolwesine singena emthethwandaba, abasolwa labo babesenziwa i-community service assessment, yona le engikhuluma ngayo. Ababili baphiwe 36 months ngesizathu sokuthi bebela ma previous convictions, okusho ukuthi begwetshiwe lapha ababegwetshwe khona kuqala, kwakulenga ezinye i-3 months on i-condition yokuthi bengadali amacala afana lawona lawo akade bewayetheswa. So yingakho-ke bele 36 months, so bangezelelwe i-3 months ngesizathu sonesi. Then laba abanye abangela amanye amacala ababewadalile ngemva bathole isigwebo se-33 months.
Alo-ke ngumnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party, obexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso epha imvumo yokusakaza e-Broadcasting Authority of Zimbabwe, iBuzz, isikhweze imali ebhadalwa kulinhlanganiso yokusakaza esiza kuba ngamadola elemelika hatshi ama-RTGS. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Izolo ntambama inhlanganiso ye-Buzz yethulela umbiko encwadini kahulumende ekwethula iziqondiso zakhe e-Government Gazette, okutsho ukuthi sokungumthetho ukuthi abemsakazo babhadale ngedola lemelika. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zinkwevu uthi imali leyi kayihambelani lomnotho welizwe.
Sikhangele izigaba le msakazo engela mali, umkonomi ovele usuncweba kuyancindezela intuthuko yama-community radio ekusukumeni kwayo. Bengibona ngani nangakuqhubekile nje kungama-RTGS wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Zenzo Ncube owayebayethe FM, yona esebenza esiqintini sematobo esabelweni semathebeleni South.
Indleko ezifunwa yi-community radio stations ukuthi kwanise ukusakaza ziphezulu kakhulu. njengesilinganiso over a 10 year period i community radio station kumele ibhadale uhulumende imali engange $8,000 kungama regulatory fees imali ebhadalwa inhlanganiso ye broadcasting authority of Zimbabwe esebenza ngaphansi kwahulumende eyiwe nika ama license kube njalo kulama frequency fees imali ezibhadalwa mbona ngani le transmedia ngoba yiyo rana ama frequencies lawo
umnumzana Python Ndlovu owethu wasumbuka community radio ebinga uthi kumele uhulumende akangelisise lolu daba
thina njengenhlanganiso ye radio ethwa sumbuka lapha ebinga sithi kuzabanzima kakhulu ukuthi sikhwanise naleyo iUS ukuthi sibhadale ngayo ngoba ama community radio station lawa afandingwa ngama communities ama community asoze ayithole iUS
umthetho we broadcasting services act awuvumeli imsakazo yezigaba ukuthola imali kwamanye amazwe usithi lokhu kungenzakala imisakazo le ingagcina izingenelwa umsebenzi wayo ngabantu bakwamanye amazwe imelisi 27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni sezikhuthazwe ukuthi zigxile kakhulu kunhlelo zokulima ngokuthelelezela njalo zifuye imbuzi ukuze zilwisane lokuguquka komumo womkhathi. Linkuthazo ivela lapho kusungulwa ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga ngabe Edward Ndlovu Memorial Trust. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo esegwanda.
Umnumzana Andrew Spanda ingcwethi kwezentuthuko uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi emaphandleni zithathele phezulu inhlelo zokulima ngokuthelezela lokufuya imbuzi ukuze ziziphilise nangesikhathi sendlala. Ekhulume eseGoholi kuward 17 kanye nakuward 15 esilonga lapho kuzungulwa ngokusemthethweni izikotho zesola kuvike edluleyo umnumzana Spanda uthi inhlelo zokulima ngokuthelezela sizanqanda ukuguquka komkhathi.
Silwisana lokuguquka kwezomkhathi. I-climate change nxa isiza, ibhidliza into esizaziyo esizejwayeleyo. Ibhidliza amadlelo, ibhidliza amasimu, kwesinye isikhathi kuba lesomiso, kungani izulu, kwesinye isikhathi izulu libe linengi kakhulu ledlule lelo esifisa ukuba sibe nalo.
Unkosikazi Sibangelizwe Mlilo umgcini sihlalo iqembu lesifisa impilo enhle eGoholi kuward 17 ekwanda South uthi ngaphandle kokulima ukudla kwabo balima njalo ukudla kwembuzi ukuze zingafi ngesikhathi sendlala.
Sithe ukuba ne-Edward sesinengadi sibile enkulu. Ingadi le siyalima ifoda yokufida. Njalo le masimini ethu thina siyalima i-velvet yesesifida ngayo.
Unkosikazi Sibongile Dube umgcini sihlalo weqembu le-Amukelanga esilonga uward 15 eGwanda South elifuya imbuzi njalo lilima ngenjini esebenzisa amafutha ezimota.
Konke kwaba yi-82,280 esayisebenzisa kuprojekti sisasebenzisa ijenareta. Okwakathesi siyazipheli sithi phambili nge-Edward ngoba khathesi siphonga upressa on off.
Umkhondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uthi baqonqosela lawa maqembu ukuthi alime lokudla kwembuzi ukuze zingabulawa indlala lapho izulu lingananga kahle.
Amabhongo lawa sinanzelela ukuthi kumele asincedise ukuthi babe le ngadi ayikhona ezembhida yabo kuphela akube le mbhida kumbe izilimo zembuzi.
Umqoqi wenhlelo ze-Edward Ndlovu Memorial Trust umnumzana Michael Moyo uthi inhlelo zabo zigxile kakhulu ekufuyeni imbuzi ngoba zingahluphi ukufuya.
Khathesi singathinda sesifuya inkomo amadama yathi izifula ziyathi izulu kalini kuhle kodwa imbuzi yazinathelwa ngamanzi 3 liters zikholiwe izidlele ameva imlaladwayi izidlele utshani njalo njalo isisuthani.
Ukuguquka komumo omkhathi kubangele ukungani kuhle kwezulu okudala ukuthi iningi lezakhamizi lingavuni lutho emasimini. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesilonga eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le CCC esigabeni seMathebeleland South.
Msakazi thina njengebandla le CCC lapha eMathebeleland South silohlelo lokukhuthaza lokuncedisa ikakhulu ntanga ukuba bayibhalisela ukuvota. Lolu hlelo solusenze sananzelela ukuba ontanga abaningi ngababhalisi ukuvota nje ngoba kabala zithupha. Sase singena ehlelweni lokuba sincedisane labo laba abangela zithupha ukuba bathole izithupho ukuze banelise ukubhalisa ukuvota. So luhlelo silenza mhlawumbe phose ama districts wonke ama constituencies wonke wongu 13 lapha eMathebeleland South.
Kahle kahle injongo yenu ngeyani?
Into eyenzakala msakazi kuba ngezindawo ngezindawo ubukhokheli bethu kuyaqoqa ontanga laba abangabhalisanga ukuvota lalabo abangela zithupha sibe sesibancedisa ngetransport ukuthi sibathwale siba sendaweni isenta eseduzane lapha abangathola khona usizo lokuba bathole izithupha njalo bathole amaofisi ezekhi ukuba babhalisele ukuvota. So ikakhulu yiyo umsebenzi esilawo ngoba injongo yethu ukuba sibhalise abantu abaningi kakhulu ukuze sinqobe ukhetho loluluzayo. Ikakhulu ontanga iyo ivele injongo yethu, iyo ivele i-priority yethu esikhangeleyo. So sesinanzeli ukuba iningi labo kabala zithupha ngendlela yethu sayo.
Ngokubona kwenu baningi okunganani abantu abangela zithupha njalo kubangelwa yini ukuthi bebe bengelazo lezo zithupha?
Inani elikhona liyesabeka msakazi lathi kube into esethusileyo kube into esivula amehlo ukuba besisazi ukuba abantu bezimbabwe bakhona abathize abangela zithupha kodwa besingananzeleli ukuba inamba yabo inkulu okungani. Liyesabeka inani lakhona msakazi ukuba abantu kakhulu abesindebeleni ngoba masiqathani nisa labanye abasuka kwezindawo ezingasoze esindebeleni siyabona hayi bakhona lapha lalaphana abangela zithupha kodwa kithi lapha eMathebeleland South kithi lapha kwelemandebeleni inani lakhona liyesabeka okusinika umqondo ukuba lento asonto nje yinto eyenziwe ngabomo yinto eyenziwe ukuba kungcindezele umuntu wesindebeleni asokuthi nje impazamo beliphutha yinto evele isehlelweni evele ile injongo yokuba yenzelwani yikho esisakudingisisa sisakucwayisisa ukuthi kungani abantwana besindebeleni bencishwa izithupha kusenzwa kube nzima kakhulu ukudlula umntwana osuka kwenye indawo ukuba athole izithupha kungani osuka ngapha lelo thuba engaliphiwa ngendlela abanye labo bantwana abasuka kwezindawo baphiwa ithuba lokuba umuntu vele iminyaka uthi efika iminyaka engu-16 kuvele kube lula kuye ukubathola isithupha kodwa wangapha wesindebeleni sibuye futhi sazi lembali iyesedlula kiyo thina njengabantu besindebeleni lapho kuba sidlule phakathi kobunzima obunganani sincindezelwa nguhulumende kanganani sincindezelwa ngesikhathi seground bebulala abazali babantwana laba. So abantwana abaningi abazithupha abaningi okunye okumangalisayo okokuthi kuyasidida sibili ingqondo ukuba kade kuvele kwenzakalani ngoba umntwana olomzali ongela sithupha laye kuzaba nzima ukuba athole isithupha ngoba umzali wakhe vele ngela sithupha. Isayikhi kumbe ukwenzakala kho lokhu kuyaqhubeka kusiya phambili ngendlela esethu sayo. Ngakho sikhuthaza thina njengebandla le-CCC lapha eMathebeleland South ukuba uhulumende ayenzele into ibe yi-national topic, ibe yi-subject akhuluma ngayo, abakhuluma ngayo even le-parliamente. Sikhuthaze kakhulu ama-members ethu, amalunga ethu e-parliamente ayebandla lethu ukuba indaba le bafike bayenze ibe yindaba ukuxoxwa ngayo e-parliamente, ibe yindaba esegudwini ukuba kuphiwe special attention to abantwana beMathebeleland abangela zithupha ukuze uhulumende akwenze kube ngumlando wakhe kuba linto ayilungisise. Ngensuku ezidluleyo umkhokheli wezanu PF Mnangagwa uke wakhuluma ethembisa ukuba hayi ukuthatha kwezithupha ukuthatha kwama birth certificate kuzaba into elula nje waze kumbe wahlekisa ethi hayi uzathi ma ufike ofisini la nxa ungakaphenduli ukuthi isibongo sakho ngesakobani ukuze ubhalele isibongo usuphiwe ezama ukuchaza ukuthi kuzabe sekuyinto elilokunganani ukuthwala ukuthatha isithupha lokuthatha ama birth certificate kodwa esikubona kusenzakala ground ayisikho lokhu umongameli welizwe akuthembisayo. So thina njengebandla sesikufaka umlando uhulumende ukuba akazama ukuthi adile le ndaba le, azama ukuthi indaba le abe indaba esegudwini. Kubi kakhulu msakazi ngoba unanzele kuba iningi labantu bakithi lapha eMathebeleland South ngenxa yomumo okhona elizweni, umuntu ude ngafunda afunda mhlawumbe athi eseko grade 7 asuke ayegoli ayesebenza egoli, agcine mhlawumbe esikhulela khona le sizayela khona le abe labantwana ekhona le. Abantu abakhe bazathi mase libuya futhi ekhaya labo kube nzima futhi kuba njengoba bevele ngelasithupha la umntwana asithola isithupha.
Lo ke bekungumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla emazweni womabili lokuthi kubathinta njani, njengoba kuyibo abagcine abazali abantwana lezihlobo ekhaya.
Zikhuphukile kakhulu emalangeni wona la mina namhlanje ngizibuza nje ukuthi kwenzakaleni. Ngiyabona i-2 liters ye cooking oil for example ku-January, February, I think ibikubo 40 rand, 50 rand khona lapho, but manje isikubo 150. But i-personal experience yami uyathola ukuthi into right now uma sikhuluma kanjani into zikhuphukile, but uthola ukuthi emsebenzini i-salary ayikhuphukanga, or ma ikhuphukile maybe ikhuphuke ngabo 500 rand or ngo 300 rand into ezinjalo.
Siyananzele ukuthi abekhaya bathembelina ukuthi libaphathise lokho lisenelise ukuphathisa abekhaya.
Mina ukuphathisa lokho ngiphathisa because at the end of the day uyabungela choice ukuthi ungayenzani. Abadala abangeza ke bese ngendlala when senza khona lokho okuncane okwenzayo, so ngiyabona kungcono ukuthi ngisacrifice at least bengathola ama-basics kuphela. Okunye lokhu sizophela sibona, akusafani lakudala, but kuyabungela choice futhi ukuthi vele ungayenzani.
Manje okusuka kuchiphe kuyini, ukuthi umuntu athumele impahla kumbe imali?
Mina ngithumele imali because ungathumela imali sometimes uyathola ukuthi vele yibona maybe banezikweleti zabo ngale, or banezinye izidingo zabo abazifunayo ezifuna imali, uthola ukuthi inyanga isakathi sebekhompena ngendlala futhi. So what I do is kulama online shopping stores or laba ababiza ama-runners, ngiyaplace i-order yami kibo ngilapha, ngibanikeza i-grocery list yami, bangitshela ukuthi zongikhosta imali engaka including ama-service fees wabo, then ngibabhadala imali leyo and then ibona ekhathi behamba sebesiya collector kwi-grocery. Ngithumela ma kuyimali maybe masekuyimali ye-school fees or imali yamaphilisi kulo muntu ogulayo, omama yagula or baba yagula or abantwana bayagula, yilapho engithumela khona imali. Otherwise isikhathi esiningi vele uhamba kwi-grocery, bona bayamukela sokuyi-grocery.
Yeah, ama-runners bachiphile okwedlula omalayitsha kumbe sokungulunyawo olutsha lokuthumela.
Mina ngibona kungcono sometimes omalayitsha ngoba angithi bayabekwazi ukuthi vele asila-choice ekhaya kumele uthumele, so imali eningi kakhulu. And then mase ukompare lama-runners, ama-runners kungcono ngoba already babe besekhaya. Mayinto yabo beyidurisile maybe bayidurise nge-extra 5 rand or extra 10 rand or extra 20 rand, but at the end of the day mina ngibabona besiba cheapa ukudlula omalayitsha. I-business yakhe is registered ngaye South Africa, ngimfakela imali yakhe ku-akhawunti ngapha, yena uyathatha i-grocery list yami ayipakishe izinto engabe ngithe ngiyazifuna, because omama basemakhaya ngale maphandleni abese siyazifaka emabhasini kibo, amabhasi la aya kubo mama emaphandleni.
Ye, kwenza kube lula la ukuthi ungahamba usiyathenga impahla usiyalayitshisa ubhadalisa lokhu nalo.
So it's very convenient.
Ye, ngizwe usithi she is, kungabe kungumuntu wesifazane yini ukuthi laba besifazana sokubanika ibhizinisi?
Ye, mina umuntu engisebenza la umuntu wesifazane.
Nxa licedisa abekhaya liyalandela konke okwenzakalayo yini? Liyayizwa lokuthi ama school fees asekhwelile.
So ma ngingafundanga enyuzini or ngamamela inews or ngabala online.
Hayi isikhathi kasavumi kuba sisonke siyabonga sithandekile. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni.